sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Sangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesi nemhlaka 9 kumpalakazi 2021 igama ngontungamili nkomo nanzi ezihamba phambili kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kutholakale abazinkulungwane phose ezinhlanu 4,996 belo mkhuhlane lo. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uqhuba umhlangano wokukhulumisana lenkokheli yamazwe omhlaba ngombuso okhululekileyo idemokrasi, kodwa umongameli Mnangagwa kasoze aphatheke ngoba eleZimbabwe kalinxuswanga. Ivaliwe eminye imidlalo yenguqu ngenxa yokuhlaselwa kwabadlali i-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kutholakale abazinkulungwane phose ezinhlanu 4,996 belo mkhuhlane lo. Lokho kukhweze inani lasebebulewe yilolu bhubhane laya kunkulungwane ezine ezilamakhulu edlula isikhombisa 4,720. Abaphethwe ilumkhuhlane sikhuluma nje bakhwele baya kuzinkulungwane ezedlula ezilitshumi lasithupha 16,813. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilitshumi 11,271. Abahlatshwe esibili baphezu kwenkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,183. Abakhokheli bamazwe edlula ikhulu labenhlanganiso ezizimeleyo bazaphatheka emhlanganweni oqoqwe ngumongameli weMelika uMnumzana Joe Biden namuhla, wona ojonge ukukhuthaza umbuso okhululekileyo idemokrasi emhlabeni jikelele. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa kasoze abe khona ngoba eleZimbabwe kalinxuswanga. Umhlangano lo obizwa ngokuthi Summit for Democracy usungulwa namuhla uphele kusasa. Uzaqhutshelwa enkundleni zikamabonakude omunye lomunye eselizweni lakhe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Amazwe akhe lanele Zimbabwe anxusiweyo agoqela iBotswana, Malawi, DRC, Zambia, South Africa, Namibia, Angola, eleKenya, lamanye amazwe omhlaba agoqela eleBhilithane, Australia, New Zealand, Israel, lamanye achiyeneyo. Abasola umbuso weZANU-PF bathi uMnangagwa kanxuswanga ngoba uhulumende wakhe esephula amalungelo, kanti bathi eZimbabwe akula mbuso okhululekileyo ohlonipha intando kaZulu. Lanxa kunjalo akhona amazwe etheswa umlando wokubusa ngodlame afana lePakistan leDRC anxusiweyo. Kepha isikhulumeli sesigodlo sikaBiden iWhite House unkosazana Jane Psaki utshele umsakazo weVoice of America ukuthi ukunxuswa kulomhlangano akutsho ukuthi uhulumende weMelika uvumelana lombuso walelo lizwe. sixoxele lunga lebandla leMDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu othi akumangalisi ukuthi waphandle kukaMnangagwa ngoba engumbusi omubi.
Nxa abakhonzi belomhlangano kumbe besiyakhonza behlanganela lapho abahlanganela khona angeke kumbe ngithi akwenzakali ukuthi bahlangane ke labathakathi abangakhonziyo bahlangana bebodwa bengabakhonzi. Yikho sikubona kusenzakala ke uBiden ke umongameli weMelika ke uzahlangana lamanye labakhokheli bamanye amazwe ababonakala belandela behlonipha idemokhrasi lelungelo loluntu. Yikho kakumangalisi ke nxa owethu walapha eZimbabwe engamenywanga ngoba kusazakala ke ukuthi ngomunye ke wabakhokheli abakhona emhlabeni jikelele ke abangahloniphi ilungelo lezizalwane zamazwe abo. EZimbabwe akulalungelo loluntu, eZimbabwe akulantando kaZulu, akulambuso wentando kaZulu. Siyakwazi ukuthi sisuka ke kukhetho lwabakhona ngo-2018 olwaba disputed ke uMnangagwa ke ubusa ke ngaphandle ke kwentando kaZulu. Siyabona ke sebusa ngocuku engena nje ama-results aka-announce asiboneke ngomhlaka 1 August ngo-2018 abantu bebulawa bedutshulwa ngamasosha kwenziwa i-commission kamokliante kodwa ke ayika implementwa ke leyo ke commission okwaphuma commission leyo ke singathi akuka implementwa kuzofika lamhlanje. Siyabona ke abamabandla aphikisayo kakhulu Nelson Chamisa ke uyavalelwa ke kublokhe imigwaqo ukuthi angabonike izizalwane zeZimbabwe ngenza imhlangano elizweni lapha suke khona ke basala bechaya abantu emaswingo ubulewe kogudu ke omunye ke owayeqoqa ke imhlangano ukuthi abantu bazobona ke umongameli uChamisa. Sibona eMashonaland West omunye uchisela umuzi sokuqalisa ukuthi kwakhiwe lowo muzi kutsha. So akula ke umbuso wentando kaZulu kumbe umbuso wabantu abaningi eZimbabwe abantu abalamalungelo agcweleyo. Yikho akumangalisi ke nxa mna ngagqejwe phandle ngoba ke nxa kuhlanganelwa ke amakholwa kuhlanganela ke abakhonzi kangeke kuhlangano njalo labathakathi khona lapho kuba abakhonzi kuphela.
Kodwa abezanu PF bathi ukunganxuswa kweZimbabwe lokhu akubahluphi kabalandaba lakho.
Yebo ngathi njalo ukuthi abalandaba ke ngokungamenywa ke kulowo mhlangano wabezana uPF kunjalo ke nxa abantu bemenywa emchadweni wena ongamenywanga ke lawe uyaziqinisa ukuthi aka ngilandaba lakho vele ke mina lokho kakungihluphi kodwa ngaphakathi kuyabe kuzisa ubuhlungu ukuthi kathi ngakhethwa ke mina ngasala phandle njani ngilomkhaza yini ukhethwa abanye abantu ke bebizelwa yomhlangano uqakatheke kangaka ubekebe ngumchado ukuthi nambo babizela umchado abantu sebesiyakholisa ke ukudla lokubona umchado ukuthi uhamba njani bekhunga ke kusiba mnandi kugidwa kunathwa kusenziwa yonke into wena kukhethwe ke kuthiwe ulomkhaza ke kuba yinto ebabuhlungu kuwe kodwa ke akumangalisi ke lawe ke kumele unamathele etshanini phela nxa usuthathwa yomfula uzame ukubambelela uthi hayi kakulandaba asilandaba thina kasincengi eZimbabwe vele kulelungelo loluntu. Ilungelo loluntu kalikho eZimbabwe. Amalanga amalutshwana adlulileyo umangabela uMnangagwa usayineke ukuthi kube ngumthetho ukuthi ke abantu babotshwe ke ngokuposta lokho abafuna ukuposta ku-social media. So kusesatshwa ke kathesi ukuthi umuntu ke aposte ulutho oluthile ke echothoza uhulumende kumbe echothoza yena uMnangagwa ke sokulicala elikhulu lona lelo. Kuyatshengisela ke ukuthi eZimbabwe akula mbuso kwantu wentando kaZulu nje i-dictatorship esibona senzakala njengoba ngitshelwa ngaphambilini ke ukuthi ke umongameli ke we-MDC Alliance uChamisa kavunyela ukwenza imhlangano abantu basala bebulawa lapha suke khona basala bechiselwa imizi kuyinto obuhlungu kakhulu. Umbuso wantando wezulu eZimbabwe hayi kawukho sibili. Yikho ke anxa bemthe phandle ke uMnangagwa ke labangani bakhe hayi into eqonde kakhulu ke balanxa nje bona bezaziqinisa bathi abalandaba kodwa kuyabachaya kuyabalimaza. Nanku phela bafuna ukubuyela ku-Commonwealth kodwa ke asoze babuyele phela izenzo zabo zizimbi kangaka beqhubeka bephambanisa abantwana beZimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga lebandla leMDC Alliance. sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule othi akuba mangalisi ukunganxuswa kwezimpake
umhlangano wabacindezeli abahambelanayo ngombono wabo okucindezela amanye amazwe akumangalisi lokho ngoba uzananzelela ukuthi amazwe nalawo njengabo America yiyo asethelela izidera iyo amazwe njalo oBiden bona bayiyo abacrafta yona izidera leyi bayingcenye yombuso osincindezela lapha kwilethi lizwe leZimbabwe basebenza le opposition batshelwa yi-opposition okokwenza nokuthi banxuse bani batshelwa yi-opposition eyiyo iyabicela ama-sanctions sonke isikhathi ukuthi hayi kade sibanikele ama-sanctions kade sibecele lokhu bacele lokhu yiko kwenziwa ngoBiden oBiden ngapha ungakhangela kade usibuyile isikhonzisane se-United Nations safika sathola lokho esikutholayo ukuthi hayi abantu beZimbabwe ama-sanctions la ahluphekisa nje umuntu kodwa njalo umumo weZimbabwe kayisiyo khonoko abayikho abakukhulumayo akutholileyo lapha kutshiyene lakhonoko okukhulunywayo kodwa bakufuna ukukulalela lokho bafuna ukuthi beqeda khonapho ungakhangela i-opposition yahle yayala yathi izaphikisana lakhonoko lani ngenxa yokuthi umamalwana akazange avumelane labo wakhanye balahla ekhuluma iqiniso ukuthi abantu bayahlupheka ngendaba yama-sanctions abantu makhaza yibo abahluphekayo labo kuthi abathagetwe ngama-sanctions vele akubathinti ngisho ngawo ke ngokunjalo yiko lapho obona khona ukuthi laba abantu nqa besenza izinto zabo akumangalisi ukuthi iZimbabwe bayichiye phandle vele bemele bayichiye phandle kodwa kuyamangalisa ukuthi nqa besibona bangamazwe akulo umbuso okhululekileyo kanti indaba bengayinxusa iZimbabwe phela bayayifundisa wona lo umbuso okhululekileyo emhlanganweni yawena leya ijoba ijoy kodwa ngoncindezelo labo abalalo abantu laba vele basoze betshintshe indlela yabo iZimbabwe vele bayalwa laba bantu hayi kodwa akusethusi njalo kusimangalisi into abayenza babe sesimene sinje ukuthi bayalwa leZimbabwe ngendaba yomhlabathi bayancedisana lama-British ayivele esincindezele udubo labo olukhona ukuthi bazonda ngendaba yokuthathwa komhlabathi
labo abathi kulambuso okhululekileyo eZimbabwe bakhala ngokuthi ukhetho luyatshontshwa abamabandla aphikisayo kabavunyelwa ukwenza imihlangano abantu abachothoza umnankankwa bayabotshwa njalo nje kanti la malungelo oluntu kahlonitshwa ayephulwa ngendlela ezehlukeneyo uthini ngalokho
leyo nkomo ingoma yasuku zonke leyo ingoma ehlatshelwa yi-opposition lezikhonzi zabo ezikhona ngapho ngaphandle emazweni alawo America labo Britain ukuthi eZimbabwe abantu ukhetho luyatshontshwa abantu bayahlukuluzwa bala elungelo loluntu kalinanzwa konke khonoko kuyizinto nje ezikhulunywa yibo bona abantu abazondileyo abasizondayo abazonda nje becasha ngomunwe kodwa khona abakhoka kakhulu abakulwisayo ababuhlungu ngakho ikuthathwa komhlabathi aluwa namhla singavuka nje sicabange ngenye indlela ukuthi umhlabathi kawubuyiselwe emakhiweni lama-sanctions avuke ngekho konke lokusola khonako kuyavuka kungekho ungakhangela ukuthi amakhiwa umhlabathi sawuphethe nxa into ezinye zazisonakala njani emuva le babengalandaba ulungelo loluntu lolangakho babengakhulumi ngalo emuva le baqalise ukukhuluma kwaba lo monakalo omkhulu owomele ukubatshazwe ngumhlaba wonke ngelungelo olukhulu kakhulu lama-British kodwa azijwelela zwi kodwa namhlanje sebekhuluma kungawonakalanga lutho ulungelo loluntu khonapha eZimbabwe kuyayangisa lokuthi abantu bakhulume ngokuthi ilungelo loluntu okalinanzwa ukuthi abantu ukhetho luyatshontshwa lutshontshwa embusweni kamnankankwa lowo khona kathesi umbuso lo ulokuthula ulokukhululeka kwabantu yikho abantu bakhuluma intando yabo abanye bazenzela intando yabo even abakhankasayo bakhankasa intando yabo akula muntu ovalelweyo lapho ukuthi bakhankase ngendlela akhankasa ngayo xa kusiza ikakhulu amabandla aphikisayo akula muntu ovalelwayo lokho ngamanga lawo asoqiniso leli abalikhulumayo so ngawo ke hayi into yalaba abantu yingoma yasuku zonke abantu sebeze bediniwe ngayo ingoma yabo le
umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF sixoxela ekobulawayo amapolisa athi abophe abasolwa ababili ababalisa isotsha kanye lomunye owaxotshwa esipholiseni phezu kokukhuthuzwa kwenye imuli eHarare ngomvulo igama lesotsha nguVirima Inyantoro njalo owayelipholisa lo nguFrancis Takura Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi ababili laba bayingxenye yezigebengu ezinhlanu ezingenele imuli yowake wabalipolisa oseligqwetha umnumzana Joseph Nemaisa behlomile besithi bafuna imali. UNemaisa yena owayengekho endlini ngaleso sikhathi waphanga watheleka esetshayelwe ucingo indodana yakhe, wabuya walwisana lesigangi lezi ngompopo wabulala ezintathu ezivalisa uBrian Koga Tendere, uCharles Chirara loTari Rogora. UNemaisa unconywe ngabanengi besithi uvikele umdeni wakhe. Ababili babafilaba bavikwa labo babe ngamasotsha. Ababili ababotshwe izolo babaleka ngesikhathi uNemaisa edubula abanye babo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeibhetho likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ubugebenga obukhona elizweni bubonisa udubo olukhona elizweni ukuthi kakhulu amasotsha, amapolisa, ama-CIO, imbhobho kahulumende yesisetshenziswa kakhulu ekugangeni, kuyakubonisa ukubana isecurity yelizwe isisesimweni esinjani. Kuyakubonisa ukubana udubo elizweni solufike kusiphi isibanga. Akusekho umuntu osefu. Bayatshontsha amasotsha lawa lamapholisa lama-CIO khonokho kukutshengisa ukuthi labo ababamba inkunzi yikuthi bona kabakho emahofisini, kodwa abakhulu babo labo kutshengisa ukuthi kukhona abakwenzayo abaseziziphilisa ngakho. Ilizwe lethu selingelokuhlanganisa, akusela muntu ongathi hayi ngiyaphila ngemali yokusebenza engiyiholayo. So mbona ngazathi singakasoli kakhulu ubugebengu, kufuze sithi kuyini imbangela yobugebengu nokuthi sithi kuyini ama-citizens engabi esefuna, ngoba ama-law enforcing agents uyakhangela anti laba babamba inkunzi, kodwa ungakhangela kuma-roadblocks kuyadiziswa, ungakhangela amapholisa nje all over adiziswa. So mbona ngazathi khonokho other than ukuthi singathi abantu ba-corrupt kuyisibonelo sokubana impilo elizweni isiwomile, ngoba umuntu ngambona sesenza into enjalo usekhangela ukuthi ngaze ngixotshe kade emsebenzini kuyini engolozayo, ngoba ngabe kuthi abantu babhadala imali elesisindo ethengayo, ngabe abantu bakuqakathekisa ukuthi hayi akufuzanga ngiqale ngoba ngaganga kanye ngizaxotshwa emsebenzini.
Kuyini ongakuxwayisa siya kukhefu leKhisimusi lapho esizabona kuxokozela khona njalo okulakho ukwanda izehlakalo zobugebenga obunje?
Silanda ikhefu kangako abantu abaningi bebephephela ngaphandle kwelizwe laseSouth Africa, and ilizwe leliyana selitheka lisozele extend ama-permit, abanye vele bebeganga khona ngale. Kutsho ukuthi vele ilizwe leli abantu bazabe bedlana nje ezitaradeni, ngoba udubo luluningi njalo abaphetheyo kabatshengisi belethe amaqhinga okuthi bangaqeda njani udubo. So mbona ngazathi impilo yabantu beZimbabwe sokuze siyifake ezandleni zikamvela ingqamu.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibhetho likaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni? Ikroniko ithi kulezikolo ezedlula ikhulu esezihlaselwe kakhulu ngomkhuhlane we-COVID-19. INewsday yona ithi sokulokungahlaliseki okukhulu elizweni ngenxa yokumemetheka komkhakha we-COVID-19 omutsha owe-Omicron. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani ku-Studio 7. Okhulumayo ngu-Sunboy Leya kuzuza phundazindazi. Liyatshona kodwa. Yeah. Sithi siphawule nathi bakhithi ngalesi sikhathi. Siyezwa amahuhahuha kumbe sithi sikeka sakubona la kuma-TV. U-President weZimbabwe announcer ukuthi yeah, umuntu ufanele quarantine abantu abasuka emazweni angaphandle mabe siza
kuphela
bande befike be quarantine lapha eZimbabwe hayibo hayibo president usuchayiceleni quarantine anjani abantu ngalakho ukudla okunapho kokunika abantu uyeta abantu bazazibhadalela kwake kwayenziwa ngapi konoku sibonile amanye amazwe quarantine abantu kodwa kade bengajoti umuntu uyazibhadalela yonke ama expenses akho uyazibonela so lokhu sikuqala ngeZimbabwe kodwa singamangali futhi akusimangazi ngoba siyakwazi ukuthi izano ihleli vele yona iletwetwe ihleli lovalo ibonile ukuthi mayingasayenzanga lawo maqhinga abantu ngobuningi bazayikhaba efike bebhalisele ukuvota ibisitshaya 10,000 so yindlela yokudistroya abantu ukuthi bengayi kuvoteni ekhaya kuyabhalisela ukuvota hayi side ebantwini abantu lingasabi hambani abantu liyebhalisela ukuvota bakhithe omunye lomunye avotele iphathi ayithandayo avotele iphathi ayithandayo siyabona vele siyayisibona amanye amaphathi edliwa kabantu akwanje ukuyevota sibile abantu abangasabi lutho abantu asihambeni ngokuningi siyebhalisela ukuvota beze ukuthi lathi izimvo zethu zizwakale siyabonga
njani lonke izihlobo ezihle zonke ezilalela iStudio 7 esipha indaba ezilomgqanjo labasakazi abayibo abasiphakulelayo liyaphila kodwa zihlobo kokuqala lonke nje livike bakithi corona shiwa ngoba umuntu esefile siyabe sesisolana sidumbeni kuloyiwe umbeni yini ngokudabuka kwesihlobo sethu kodwa yigene mesenzithi bakithi kulesikhathi sokusikhona esamakampeni njengangithi ngikakhulu emadobho bakithi asibe ningabantu sonke sizwana nayo omule party yakhe engasole omunye kakhulu ukucaphula omunye nxa efuna omunye ukuthengene kweyakhe bekhulumisane kuhle sizwanane loba sekuphelile umsebenzi sokuvotiwe singazondani sizokuzizwanana ngoba hey yikho lapho kuzondwana khona omunye lomunye uqhakathekise yakhe ungathola ngathi yakho iqhakatheke kakhulu noma utshela umuntu ngayo umtshele njengomuntu omncengayo okwazi ukumtshela kuhle kwenzela ukuthi ekwazi ukuthi ngichasisele into ayibonayo ungasebenzisa ugodo asebenzisa ukuthuka omunye umuntu hayi lokhwana kakurayithi ngiyabonga umageza efumuku
Studio 7 ngiyabingelela igama umehluko wawonyoni inzalo endaweni yasemakhokhomba laphana eNyamendlovu sakazi bengicela kakhulu ukuthi mhlawumbe male odingi ngihamba mhlawumbe izwakale yonke indawo thina endaweni yamakhokhomba laphana asinawo umgwaqo lapha asinawo umgwaqo ngempela uyabona ikakhulu uma kuyisikhathi sezulu lisina kanjena hayi kumele sime khona lesenti yaNyamendlovu kuba wanye mhlashathe eguswini imoto zicinga siyakufa khona eguswini sibe sicela nje ukuthi uma uhulumende ethi ufuna ukusilethela intuthuko yokuqala endaweni ngumgwaqo ngoba into engiyaziyo ukuthi intuthuko iza ngomgwaqo ifunga lamgwaqo endaweni yentuthuko ezayo intuthuko yokuqala ngumgwaqo manje ngasihlungisela nje umgwaqo ugrade nje kahle sifakela ngamabridge nyana nje omabridge nyana kudlule ezidakeni laphana kuyefika emakhaya hamba kufilufa nje amabridge nje umgwaqo nje yiyo intuthuko yokuqala yabona uma kuthiwa kuza intuthuko endaweni umgwaqo yokuqala umntuthuko iza ngomgwaqo akazi ibi njiza phezulu intuthuko iza ngomgwaqo esihlungisele nje umgwaqo kondwa nosebakhanga ngoba vele umgqoqo wakithi nje wenyama endlovu usuka nje wobulawayo nje hayi unophelile impela kodwa masiphuma ngale sisemakhaya thina hayi lapho ke sokubonakala kakhulu bengicela nje ingcongo zakhulu ukuthi abahlonipheke ngoba indawo yakithi leyana eyindawo labahlonipheke abaningi kakhulu laphana sibancenga ukuthi abahlonipheke labo kuncane nje besizame nje ngomgwaqo imgwaqo nje yazi ezinye izinto siyazibona kodwa umgwaqo ngiyiwo oletha intuthuko endaweni yonke umhlaba waphandle ngomgwaqo intuthuko ayifika endaweni siyacela abahlonipheki baningi kakhulu ngemvula iqamba amagama indawo yakithi le inothi abahlonipheki bahlonipheki akele ibukele kubone sikubonayo siyacela kakhulu ukuthi lisuze umgwaqo ikakhulu ithina ngingikhulumela indawo yakithi yasemakhokhomba siyadinga umgwaqo lapha eNyamendlovu wonke usehla uze kuyefika khona ke emagwadini usungiselwe lwa umgwaqo ukuze intuthuko yenyana uncane ngoba intuthuko iza ngomgwaqo ayikho intuthuko yakuyiphapha phezulu ngiyabonga umsakazi sengathi le odinga futhi
linjani basakazi besitudio 7 hey
sizukudana kakhulu 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 ngifaka baba uDewa Mavinga hayi sisithi tu umgeni wakwa Mavinga sizubuhlungu kakhulu kakhulu iqiniso lihle lokukusishaye sibili usishaye ngaphakathi kusithintile amanga amabi very sorry uchinkala kathi ayesikhala hayi sikhulu kakhulu esingakwaziyo lokuthi sizavalwa ngubani lobaba inhliziyo zibuhlungu shuwa zibuhlungu ngiyabonga abasana bahle
kungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi kufe amasosha e-United Nations ayisikhombisa alondoloza ukuthula kwelemali ngemva kokuba imota yawo inyathele ibhomba. Umsakazo munye uthi ele Uganda selisole iMelika ngokwethesa umkhokheli walo wamavutho uMajor General Abel Kandiho isijeziso phezu kwamacala awetheswayo awokwephula amalungelo kaZulu. Sizigqibe ngezemidlalo. Inhlanganiso elawula ezenguqu ku-Premier Soccer League isidlulisele phambili eminye imidlalo ebimele idlalwe kuleviki ngemva kokuhlaselwa kwabadlali yi-COVID-19. Kubika uJoseph Njanji.
Umbiko okutshwe inhlanganiso ye-Premier Soccer League namhla emini uveza ukuba sekuzadlalwa imidlalo emine kuphela phakathi kwemidlalo eyithobamunomunye obekumele idlalwe kuleviki. Lokhu kuza ngemva kokuba kutholakale ukuba amaqembu amaningi alabadlali kanye lenkokheli abalomkhuhlane we-COVID-19 okuthi abengeke enelise ukudlala. Umdlalo obekumele udlalwe phakathi kweqembu leHarare City kanye leLeyarda udluliselwe phambili njalo nxa konke kuhambe kuhle usuzadlalwa ngeSonto. Ngomgqibelo obekumele kube nemidlalo emihlanu kodwa emithathu yakhona isiyedluliselwe phambili ngoba kulabadlali kanye lenkokheli zamaqembu abatholakale belomkhuhlane we-COVID-19. Imidlalo obekumele idlalwe ngomgqibelo edluliselwe phambili ngabalisa obekumele kube phakathi kweqembu leZPC Caribale leTriangle obekumele kube phakathi kweqembu leBlack Rhinos leCapes United kanye lobukade umele udlalwe phakathi kweqembu lewawa kanye lelebulawayo City. Lokhu kutsho ukuba ngomgqibelo sokuzadlalwa imidlalo emibili kuphela njalo leyo ngebalisa ozakuba phakathi kweqembu leNkezi Platinum Stars kanye leHerentals enkundleni yePowerpup kanye lozakuba phakathi kweqembu leChicken Inn leliTenex enkundleni yeLuveve. NgeSonto iqembu lebulawayo Chiefs izadlala leFC Platinum naseLuveve kuCity leHarare City leleyadaza ncinilana enkundleni yeNational Sports Stadium. Imidlalo ebihlelwe ukuba idlalwe ngeSonto phambilini kukhutshwa kombiko wanamhla ngebalisa obekumele ube phakathi kweqembu leManyika Diamonds kanye leHighlanders kanye nobekumele ube phakathi kweqembu leDynamos kanye leCranbourne Bullets. Umthetho wenhlanganiso yePremier Soccer League ukuthi iqembu elizatholakala ukuba lilabadlali abedlula isikhombisa abalomkhuhlane we-COVID-19 liyamiswa ukudlala. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Nansi ebezihamba phambili. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abazinkulungwane phose ezinhlanu 4996 belo mkhuhlane lo. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uqhuba umhlangano wokukhulumisana lenkokheli zamazwe omhlaba ezedlula ikhulu bexoxisana ngombuso okhululekileyo kodwa umongameli Mnangagwa kasoze aphatheke ngoba kanxuswanga. ivaliwe eminye imidlalo yenguqu ngemva kokuhlaselwa kwabadlali COVID-19. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.